Ukuqakathekile ukuthi abantu nxa bekhuluma lama officers or anyone nje bengathethisani bengasebenzisi mhlamba. Kodwa ke mbona ngani kuyamangalisa kakhulu ukuthi amapholisa yiwo asesithi abantu abahlukumeza ama officers bazabotshwa, ngoba nabe ngicabangela ukuthi law official kumbe law minister onguye ozwa esithethisiwe kumbe ehlukumeziwe kumele eyenza ireport emapholiseni, amapholisa ebesehamba ke ebopha lowo muntu bengakwenzi kube ngumkhosi omkhulu angani sekwenzakala into emangalisayo. Ngoba vele abantu abangama public officials abafana labo minister bamele bebe accountable into entweni abazenzayo. Abantu sebethole ithuba nge-social media ukuthi bebabuze futhi kati nalenzani njani. So i-platform esetshenziswa ngabantu to hold abase-office into account. So nxa amapolisa provider i-security online and offline, mbona ngani lokhu sekumangalisa.
Singakhangelela yini Ndebele ukuthi le yiyo indlela umthetho obunjwayo okwamanje owe-cyber security ozasetshenziswa ngayo?
Kusobala ukuthi i-cyber security bill izasetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bengakhulumi lokhu abafuna kwenziwe nguhulumende kumbe abakusolayo. So abantu sebezasetshiselwa ukuthi bazabotshwa bangaphikisana lohulumende kumbe bangafaka imibono engathabisi uhulumende. I think okwakathesi okuqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi abantu laba nxa bebotshwa bazanikwa cala bani, ngoba siyakwazi kuvele kulo mthetho we-Post Telecommunications Act ongavumeli ukuthi umuntu ethumele omunye inhlamba sisebenzisa whether yifone, SMS or iWhatsApp. But sikubona ukuthi kona laba abantu kuzathiwa benzeni, bathethisa yini kumbe kulokunye abakusolayo. So nxa sesibonile amacala lawa siko lapho esingabona khona. Kodwa mbona ngani ukubathola bele cala kuzaba nzima kakhulu, ngoba sometimes ukuphikisana nomuntu umtshela ukuthi lokhu akwenzayo akuhambelani lawe kumbe umtshela ukuthi kayenze umsebenzi wakhe awungeke kuthiwe umthethisile, ngoba vele umuntu osehofisini kumele be held accountable.
Okwenziwa ngamapholisa lokhu singathi kuchiya ngapi labo abahlezi belwisana lenkohlakalo besola iziphathamandla zikahulumende ikakhulu enkundleni zokuxhumana?
Sekusobala ukuthi umbuso lo okhona awufuni ukuphikiswa, ngumbuso kandikayiphikiswa. So ngokuya kwesikhathi mbona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Lama-Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo, kuzagcina kungasakhulunywa anything political.